into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha, kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya bacrosses i-border bayeregister. Engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekufezeni seva ofizana u-PF, ngoba abantu abaningi abaye-opposition labantu abaningi abasediaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi baqhaphe umngcele bayeregister, kanti sebebhizi ngokuregister ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingqasonto, kuyinto engani kukhona okunuka santungwana, sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani, abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya balutshwane kakhulu kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la, angiboni balutshwane kakhulu abaselapha e-South Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe sirejista ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokuthi ngamaphepha awukuthi ahlale lapha e-South Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal lawo maphemithi. Angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya. Yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele.
Aso sikhathi yini abantu abathi lokhu sikhona?
Asazi mina, asazi sizabona ngakho. Kodwa ke into seZimbabwe anto siyazi ukuthi kuqakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje lokule elikhwele ukuthi abantu bakhuthazane, kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo. Ma uhamba nalapha ubuthele khona abantu bakithi abaningi endawo enjengabo-Hillbrow oyuveli, abantu baconcentrate emaphepheni. Abanye nje ngakhuluma labo ukuthi sizaregista ukuyavota, abanye banjele ukuthi besabele ukuthi ngo-December ukucrosa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe-frustrated bagcine bengahambanga ukuyaregista ukuvota. Ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukuregista. So kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela into zokulungelwa abantu, kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani ngabakho bhizi kangako lo ngendaba yokuvota, nokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamaphemithi.